sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 28 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangela lesi sicilo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kaka simiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokuvula isikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzi, leyo mali kathesi bazayithola phi yokuthi bancedise uhulumende?
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyasekela ukuqiniswa kwenhlelo zokumelana le-COVID-19 kodwa zisola uhulumende ngokuqinisa elokuthi izikolo zivulwe zona zingakalungeli ukuvikela abafundi lababalisi.
Kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nxa umuntu nalo uthi bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landani, imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangancedi.
Abebandla leZANU-PF sebebumbe ikomithi yokudingela ibandla leli izigidi lezigidi zamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende useqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-level 4 lockdown. Leli nyathelo elamukelwe izakhamizi zakoBulawayo zisekela ukuqiniswa kwenhlelo zokuvikela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Uhulumende uthi kodwa ilizwe kalilungele ukuvulwa kwezikolo, njalo abazali ukuba bamncedise ekuthengeni impahla yokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu sekuhle kwadala ukuba uZulu athandabuze ukuzilungiselela kukahulumende okuphathelane lokuvulwa kwezikolo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, iBupra, uthi kuqondile ukuba ilizwe liqhubeke nge-lockdown.
Lokho sibona ngathi kuqondile ngoba singakhangela inombolo ziqansile sibe kangaka zabantu abahlaselwa ngolomkhuhlane. Lokho kuyatshengisa ukuthi umuma awukalungi, awukafiki esibayeni sokuthi abantu bazihlayele. So ke siyakhuthaza izakhamizi zisihloniphe khona kwesokufakiwe, sinanzele ukuthi social distancing siyayihlonipha. Abamaski siwagqoke ngendlela efanele siwagqoke ngayo, sivale imilomo, sivale amakhala, siqhubeke futhi sisebenzisane sanitizer. Sigezele izandla zethu ngesepa amanzi agijimayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wakoBulawayo, okhuthaza abantu ukuthi bathathe ithuba leli ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Kunzima ngoba i-lockdown isidluliselwe phambili bantu bakithi. Lokhu kungenxa yokubana inani labantu abathola lo mkhuhlane lababhubhayo liyakhwela, kumele abantu bezame sibili ukuzinakekela. Njalo sithanda ukubonga, siyababona sele abantu bakoBulawayo bahamba endaweni lapho okumele bethole khona umuthi lokuthiwa i-vaccine, kodwa bazosibekezelela ngoba bayazi ukubana lo mkhuhlane labo mongikazi awubasizanga, la uyababamba. So kwezinye indawo bazathola kulezi sebenzi ezilutshwana, ezinye zakhona vele bayabe vele sebebanjelwe umkhuhlane.
Unkosikazi Hlengiwe Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuthi azame ukuthuthukisa uhlelo lokuhlaba amajekiseni ngokwengezelela izisebenzi zempilakahle.
Icebo lokuthi i-lockdown iqhubekele phambili liqondile, kodwa kumele sibekwazi ukuthi nxa kuvaliwe kunje lokuhlaba ama-vaccines akuye kubanga eliphezulu kakhulu. Kuma xa sikhangele khathesi inani labantu abahlabayo ema-clinics lilutshwane kakhulu, kuye lokho ekuthathwa ama-100 lama-80 wona lawa kumbe ama-200. Ngibona ngani uhulumende kufanele athathe abongaba ku-military kanye laba-retired ukuze bazoncedisa ukuhlaba uZulu wonke ngesikhathi sona lesi se-vaccination program.
Unkosikazi Monica Mutsangwa, umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko, uchaze ukuba ngesikhathi ilizwe liqhubeka livaliwe, izikolo kumele zilungele ukuvula, njalo uhulumende ucela uncedo kubazali babafundi ekuthengeni impahla zokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokunye okungabe kudingakala ezikolo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kalungelanga ukuvulwa kwezikolo.
Silokudana masisizwa uhulumende ekhuluma ngokulungiselela ukuvulwa kwezikolo, kodwa inxusa abazali ukuba bancedise kuzidingo zokuvikela abantwana lababalisi ku-COVID. Nasikhangela lesi sicelo usitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakasimiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokuvula izikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima. Leyo mali kathesi bazayithola phi ukuthi bancedise uhulumende?
Imigoqo eyafakwayo ukuba kula kuhamba usiya kwelinye idolobho, ukuvalwa kwemibuthano ngaphandle kwezimfa ezivunyelwe abantu abangamachumi amathathu i-30, kanye lesiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi esidaliweyo i-curfew eqala ngemva kwehola lesithupha ntambama u-6:30 isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni u-6:00 iyaqhubekela phambili. Kodwa uhulumende usethe uzavula umngcele e-Victoria Falls kanye leKazungula kuzethekeli ezihlatshiweyo ngokugcweleyo ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Lokhu kungemva kokuba ugatsha olubona ngezokwethekelelwa lucelile ukuba luvule ngemva kokuvala imingcele yonke ngenyanga kaZibandlela lonyaka kuzanywa ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Idolobho le-Victoria Falls ngelokuqala ukuba libe lesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minambili ekhulwini, i-77% sezakhamizi esezihlatshiwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Kuphetha usuku lwayizolo, abantu akade sebehlabe ijekiseni yokuqala besebe ngaphezu kwesigidi lengxenye, i-1,522,150, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-694,685. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, izakhamizi zaseGwanda sezikhuthazwe ukuba zilandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu ubulala abantu abaningi njalo umemetheka ngesiqubo. Okwamanje, abedlula amakhulu ayisithupha abahlaselwe yileli gciwane esiqondeni seGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usikomiti wesiqinti seGwanda njalo engumgcini sihlalo wekomiti emelana lengozi, uMnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhode bekhuthaza uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Namhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sikungene phakathi komuzi wethu weGwanda. Sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19. Esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoyo uthi okunosokudale ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla ikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamachumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu ukubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sithedeleni emuva sinike abaqondana lomufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sethe wabhubha ngaleso sikhathi.
Osaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emandebeleni uSergeant Thandolonke Simoyo uthi amapholisa kasoze athandabuza ukubopha izephulamthetho.
sesiqinise umthetho wogubhane lweCOVID-19. Sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempila kahle. Sizaqhubeka njengamapolisa eMathebeleland South siloko sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni weCOVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumeni.
UZulu kuthaza ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni sebefika phose enkulungwane lamakhulu amane 1395 kuthi abangamathuma ezikhombisa lambili 72 sebebulewile umkhuhlane selokhu kuqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula enkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 74,906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala ye-COVID-19 kwathi abazinkulungwane ezingamathuma amathathu 30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Selokhu sikudaba lwe-COVID-19, intatheli izindaba ezisakhulayo zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani labantu abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba asebegula lokubulawa yi-coronavirus elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo entatheli izindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association, uLeopold Mnende, uthi ngezinye zezikhathi kuba nzima ukulandela zonke iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho besebenza. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, asizweni ingxoxo ayiqhubelo Mike Hove we-Studio 7.
Esiwubona ngenani labantu ababanjwa igciwane ele-COVID-19 ukuthi sikhayele amanye amazwi inani leZimbabwe lingani lincane. Lokhu akutsho ukuthi igciwane leli aligcwalanga njalo alikho endaweni eziningi, kodwa akutsho ukuthi uhulumende wethu yenelisi ukuhlola igciwane leli ebantwini abaningi. Singakhayelisisa abantu abangafiki 5,000 bahlolwa ngelanga, kodwa singakhayela amazwi anjengabo South Africa akwazi ukuthola ukuthi kuhlolwa abantu abafika 30,000. So okugcina kusenzakala ukuthi thina inani lethu labantu abatholwa bele gciwane leli bagcina balutshwane.
Munende, elizweni sekubhubhe abantu abakumsebenzi wokwethelela uZulu izindaba abaningi bebulawa yileli gcikwane. Njengosakhulayo okumsebenzi wokwethelela uZulu izindaba, ukubona njani lokho?
Lalo lokhu kuyasethusa thina njengabasakhulayo. Uhle utshengise ukuthi umsebenzi lo loba uqakathekile, unzima njalo ule ngozi yokufa ekakhulu esikhathini lesi ese-COVID-19. Of course sisiya phambili sikhulekela ukuthi inani labantu abachonayo elizweni lehle, inani lentathe izindaba ezibanjwa igcikwane leli lalo lehle, ngoba sichona sikubona sebe sikhuluma labo sisebenza labo bekhuluma sibili abanye bethu ukuthi hayi sembanjwe igcikwane leli, esinika laye imbono yokuzinakekela ukuze lathi singayabambi igcikwane leli.
Abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, kulula na ukuhlonipha imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19?
Ukuhlonipha enye imithetho e-COVID-19 kungaba lula, kodwa umthetho wokuminyana yiwo ongani umzima. Kwezinye izikhathi indaba ebisendaweni encane kakhulu, nginganika umfanekiso kamongameli. Umongameli nxa ekhuluma yabeme endaweni eyodwa, intathu izindaba zebe zifika kumbe amathumi amabili, okutsho ukuthi nxa ume khatshana lo mongameli awusoze uthole lutho. Ekugcineni sigcina sikubona ukuthi intathu izindaba zigcina ziminyana endaweni eyodwa, zizama ukuthola umfanekiso kumbe ividiyo ziseduze kwakhe, sigcina sesengozini yokunikana igciwane leli le-COVID-19 nxa kulo yedombe abaningi abaleligciwane leli bagcina benika abanye.
Liyathola na impahla eneleyo efunakalayo ukuzivikela ku-COVID-19?
Kukalutshwane ukuthi kukhulunywe ngempahla zentathela izindaba. Thola kule mpahla kumbe zabomongikazi, zabodokotela, zamapholisa, zamasosha ezizabo bona abakuhulumente, kodwa anyikezwa bekhuluma ngempahla zentathela izindaba. Intathela izindaba siyazidingela thina impahla, and impahla esizigqokayo kumbe impahla esilazo asizompahla esingathina ziyasiviyela kugciwane le ama hand sanitizer aphinda abe malutshwane kakhulu ukuthi vele asichona sisengozini. Amabandla entertainment izindaba afana labo Media Institute of Southern Africa le Zimbabwe Union of Journalists aseyazama kodwa azama lawo afika esikhathini sokuthi abe sesehluleka.
Hayi isikhathi sesehluleka ngumangoyi Munende qeba lengxoxo.
Ngiphetha ngathi uhulumende ihlanganisela umongameli lephalamende nxa sesifikile isikhathi sokuthi balamazwi abafuna emnikwe uZulu izintatheli izindaba. Bengazama ngazo zonke indlela ukuthi besebenzise ubulembu. Benganika intatheli izindaba okuthiwa yi-feed ukuthi thina sisebenzise ama-platform ethu. Sisebenzisa i-feed eyodwa nale kodwa singani siyayishare kulothi sonke siyebuthana endaweni eyodwa okusisa engozini kodwa okwakhathesa akukabi khona. Lokho kungenza umsebenzi wethu ube lula senelise even ukusebenzela emakhaya.
Lo Leopold Munende isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti ezakhokhelwa ngusomabhizimusi umnumzana Philip Chiyangwa ukuthi idingele ibandla labo leZANU-PF izigidi lezigidi zemali yamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho luka-2023. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla leZANU-PF okuyiso esizahola likomiti umnumzana Patrick Chinamasa emhlanganweni lentatheli izindaba namhla eHarare. Umnumzana Chiyangwa utshele iStudio 7 ukuthi ikomiti le ilakho ukuthola imali efika isigidi esilamachumi amane amadola $140 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxalelunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule yena othi bazilindele lezinhlelo esigabeni.
Kwenza njengomhlangano wezalo-PF ekwenzeni khonoko siyabe sisenza ukuthi sincediseke imali idingwe enhlelweni ezinjengazeni ezinjalo isikhathi akulanto embi ngakhonoko kumele kusetshenzwe even lanxa kuyisikhathi senesi esinjengalo kudingwe kwezinye izikhumo kubanye abangasincedisa ngoba uhulumende engalayo lepati singalayo imali naleyo.
Lina njengesigaba kukhona lani elizakwenza kuzabuya lesigabeni?
Ye, uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa luyalusehla lusiya khona ngalezi gabeni kuma provinces abantu nxa kudingwa imali lezi kuyabe kuhlehlwa kusiya khona ngale kuma provinces kuthi lawa abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali. Ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu even nxa ubumbuna lo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo lani imali iyatholakala sibili xa kuthe sacela kulabo abangasincedisa.
Sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali ungathi ziqhubeka kuhle yini?
Inhlelo zithandekile ziphanjaniswa nje umbumbuna lo we-COVID kungasumumo we-COVID ngabe yithi inhlelo zonke kodwa but kukhona sithandekile esikwenza njengoba singamanga lanxa sisebenza sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona i-corona landela imiyalo naleyo World Organization ukuthi abantu besanitize begeze izandla benze yonke into. I-corona le sikhuluma ngayo ithandekile igcwele konke le maphandleni sikhona izikhona siliyamemetheka sili corona ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawumumo nalowo mubi kakhulu we-corona. Siqale yiko ukulungisa ama-structure yiko okwenziwayo kwakathesi ukulungisa ama-structure siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures ngoba siqale khona kuma-sales kuma-sales kathesi sesiphutshile sesiya kuma-district ubumbe ama-district kuma-wards lapha sisuka kuma-wards sesiya kumlungiseni i-province singasuka ku-province okuthi yalungiswa amalunga e-central committee. Yilo hlelo lokuqhubeka luhamba umhlangano uyayidinga sibili kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi nalo engiwubalayo.
Umnumzana Kembo Mohadi uthi iZANU-PF ngedlula amavoti ayi-5 million. Ubona lokho kusenzakala yini kumbe abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabantu?
Hayi kakhulu uqinisile kakhulu Kembo Mohadi ngakhonoko umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhangelele ukuthi singakuthola ngamavoti ngoma abantu beZimbabwe kade sebekhangela so zithuta zabantu njalo umumo nalo wecorona abawethesa uhulumeni ukhumbula umumo wecorona umkhuhlane wecorona wavela emakhiweni khona ngalo ngakho ngomkhuhlane wamakhiwa okuthi thina asinani la kodwa susipanisha nje umumo nalo njengoba thina kade zama ukuthi inhlelo zethu zisishombuluke kodwa icorona yasitshayelela phansi abantu bayakunanzelela khona ukuthi asokwehluleka kwahulumente ikwehlulekiswa ngumumo wecorona okukhona okungasho kweZimbabwe kuphela okwamazwe wonke jikelezi umhlaba.
Lowo mnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF esixoxelayo esetsholotsho. Bulife Talk namhlanje luhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa awe Utah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungcikilana kwezimota ezingamashumi amabili ebangelwe yisavunguzane esesandstorm. Le ngozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKanush esigabeni se-Utah. Inani laseletholakale bele-COVID-19 ezigabeni ezitshiyeneyo zeMelika libikwa libonakala liqansa okwamagama ngenyanga esanda kwedlula, ikakhulu abafunyana belo mkhakha omutsha we-Delta variant. Kubika abekolejini e-Johns Hopkins University yaseMelika. Ingakathi ndambuliza kubhekane lele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngoMvulo. Lokho kulokufuthelana phakathi kwelimelikano leChina endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezemvelo welimelika omutsha u-Eli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumphathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendiza mtshina belubhekise kwelesingapore. Amasotsha weleTunisia abikwa besegumbanisele isakhiwo sedale lephalamende kulelo lizwe evimba abantu ukungena kiso ngemva kokuba umongameli Cassie Saidi ebike ukubana usexotshwe umsebenzisho kahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi amalunga wonke edale lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo achaza leli ngathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhulu. Abana bethatha bokholo lwesi-Islam abalwisalwe leNigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili latobayo ngomlilo 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe ekuqaliseni kwayonalo unyaka ntulikazi esikoleni esebethel baptist high school esesidolobheni elinganabatho ilizwe eleDamish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique wamphele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezoncedisa ukuzivikela emlisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esinenyakatho yelizwe. Malunga ehlanganiso umanyana amazwe angezansi wezwekazi le-Afrika i-Southern African Development Community SADC avumelene uncedisa ele Mozambique ngamasotsha nangezikhali zomvikela. Uhulumende wele Mali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uKemela Sini Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethu lwengabezomvikela uveza ukubana undoda ukhulelwe yimikhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Iziphepheli ezinhlanu zahambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba zesithi akumelanga zibuyiselwe eZimbabwe ngoba zibhekane lokuhlukuluzwa zingaphindela. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umahluli emthethwandaba waphezulu eHebron umzana Michael Liburu ngolwesibili udlulisele phambili udaba luphanye kweziziphepheli zezimbabwe lokuthi zingaxotshwa kwele Botswana. Umthethwandaba waziswe ukuthi igqwetha elimela abahlanu bezimbabwe umzana uBonye Jonas uphathekile emzimbeni ebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UJonas ngawucelela eziphepheli bekumele afake phambi komthethwandaba izizathu zokuthi kungani udaba lolu kumele luqhubeke. Udaba lwesiphepheli lwaphanye kwasekudlule inyanga ezine ngemva kwesikhathi umthetho othi kumele luphanyewe asom kodwa igqwetha lithi akumelanga kulandelwe lo mthetho ngokuthi isiphepheli zazilinde ukuthi uhulumente weBotswana aqede uhlelo lokubuyisela isiphepheli emuva. Njalo isiphepheli zazinike izatho ngokulobela uhulumente weBotswana ngokuthi kungani zingafisi ukubuyiselwa ekhaya, ngakho bebesalinde impendulo. Abane kwabahlanu laba babekubutho ngakho bathi bangavalelwa entolongweni uma bengabuyela eZimbabwe. Owehlanu wabaleka eZimbabwe ngemva kokuba ethethwe icala lokuhlamukela uhulumente lokufuna ukumgenqula ngemva kokuba uhulumente weBotswana eveze ungachayi indiva isicelo sokuthi beqhubeke behlala kwelelizwe. Abahlanu laba baphanyeka udaba emthethwandaba. Isiphepheli sifisa ukuthi umthethwandaba umise ukuthi zibuyiselwe ekhaya, zenelise ukuthi zihlale lomphakathi kwele Botswana kumbe zivunyelwe ukuthi ziye kwelinye ilizwe lesithathu elingayisilo Botswana kumbe iZimbabwe. Umahluli uLeburu uthi udaba lolu seluzange namhla ka 22 Mpandula lapho ukhangelelwe ukuthi igqwetha uJonas uzabe esesilile. Omunye wesiphephelo ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi bakhangelele ukuthi udaba luqhubeke ngemva kokudluliselwa phambili ngolwesibili.
Izolo sithole igqwetha indaba yethu ayisakwanisa ngokungena ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID. So indaba yethu siyidluliselwe phambili kuze kube mhla ka-22 September 2021. Ilabe kuyabe kungolwesithathu. So ayisakwanisa ngokungena izolo ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID.
Ele Botswana beligcine isiphepheli zeZimbabwe esiphose sifike inkulungwane iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela olwaqhamuka kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2008. Kodwa ngemva kophenyo olwenziwa inhlanganiso yesiphepheli e-United Nations High Commission for Refugees, iBotswana yavumelana leZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi isiphepheli zonke siphindele ekhaya. Ele Botswana labika ngonhlola njanyakenye uthi isiphepheli zonke zazikade zihlala enkambeni yeDukwi seziphelelwe ngamalungelo okuba isiphepheli ngakho kuzamele ziphindele. Ixuku lokugcina liphindelelo nyaka sokusele abalihlekana beZimbabwe enkambeni yeDukwi. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders selisebenza lenkampani yeBonik elungisa amakha njengengxenye yemizamo yalo eyokudinga imali. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogxweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kusethunwe okusemthethweni isivumelwano seqembu leHighlanders lenkampani yeBonik, isiphathamandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukhuthaze abalandeli beqembu leBoso ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namhla siyatshela ama-supporters eBoso ukuthi eziBonik sesibile nama-products lawo ukuthi ancedise iHighlanders. Bangathenga ama-products lawo 20% of whatever they spend. Ayalihamba kuHighlanders.
Awusiko wakuqala ukuba iqembu leHighlanders libambisane lezinye inhlanganiso njengendlela yokuqophelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agoqela iNyarazo, i-RNL kanye le-Sanctuary Insurance. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo.
Ngizathanda ukuthi ngikhulume isitsho esijalekileyo emandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. So thina njengeqembu leHighlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i-20% yemali ezathengiswa ngayo intonezi izabuya kwaHighlanders Football Club.
Inkampani yeBonik yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni. Amakha okugeza kanye lawo okugcoba njalo impahla yabo iza kube yilophawu leqembu leHighlanders lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa. Iqembu leHighlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeliluthola livela kwinkampani yeNetOne nyakenye, njalo lokhu kulitshiyeli sesimeni esingamanga kuhle njengoba selingasanelisi ukubhadala abadlali iholo labo. Emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona lingela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni, kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lalapho ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo, ngingu Joseph Njanjini.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga nikhona pha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.